Soko isika tisenda wako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, namhlanje ke ngolwesine mhla ka 12 kuMpalakazi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, idale leSenate lamhlala ipasise ukukhangelelwe ukuba ngumthetho wokuqeda ukugwetshelwa kwabantu ukuthi balengiswe i-death penalty abolition bill. Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ubemukele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Organization for Migration, unkosikazi Amy Pope, uthi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphumi elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazi. Umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, obethekelele leZimbabwe okwamalanga amathathu, unkosikazi Amy Pope, uthi amazwe asemhlubulweni weSADC kumele asebenze ndawonye ukuze alungisise indlela zokungena lokuphuma elizweni ngenjongo yokuwathuthukisa, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatha lezindaba, unkosikazi Pop uveze ukuba useqhube imihlangano labantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wendaba zezisebenzi umnumzana July Moyo lenhlanganiso ezizimeleyo. Uthe emhlanganweni yakhe ukuqakathekise kakhulu ukuba kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe asemhlubuleni weSADC ukuze basebenzise indlela zakulezi nsuku ukubona ukuthi bangaki abantu abaphumayo labangenayo elizweni.
The possibility is to work with the minister and other members of the government to
kumalanga amathathu yikwele Zimbabwe kunengi esikuxoxileyo okugoqela ukuba sibonisane ngendaba zokuphuma lokungena emazweni.
Uqhubeke wathi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphume elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Unkosikazi Pop uthe eleZimbabwe kumele lize leziqondiso zokubona ukuthi abasakhulayo bayasekelwa ekwenzeni imisebenzi yezandla, esithi lokhu yikho kodwa okungenza ukuba eleZimbabwe linciphise inani labantu abaphuma kuleli. Uthe uyathokoza ukuba loba nje eleZimbabwe lilendubo zalo kulabantu abavela kwamanye amazwe abagcine enkambeni ezifana leTongogara, Waterfalls naseChipinge. Ingcishi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu elizweni zivumelane lonkosikazi Pop zisithi kumele elizwe lize lendlela zokuba abantu bengaphumi elizweni. Enye yalezi ngcishi esebenza nenhlanganiso yeWenela Association ngumnumzana Peter Siduli.
Kumele ilizwe liqakathekise ukuba abantu besebenze belapha lokuba abantu beZimbabwe bayathola imisebenzi kuleli kuze siphungule immigration. Imisebenzi ekhona kumele ibhadalwe iholo elithenga.
Ufikele ngumnumzana Onias Ziwonye osebenza ekolishini yeBindira University.
Kumele uhulumende asekele abasakhulayo abaqeda izifundo zabo ngoba ukuxotsha abantu kuleli akulokunye ngaphandle kokuswela umsebenzi. I-IOM kumele isize ekupheni uhulumente ulwazi lolu.
EleZimbabwe libikwa lilabantu abafika izigidi ezintathu abaselizweni laseSouth Africa kuphela, ukuthi iningi labo lisabalele emhlabeni wonke emazweni agoqela ele-United Kingdom, Australia le-America. Kolunye udaba, idale leSenate namhla lipasise okukhangelelwe ukuba ngumthetho wokuqeda ukugetshelwa kwabantu ukuthi belengiswe i-death penalty abolition bill. Lokhu kuza ngemva kokuba idale le-National Assembly lenza okufanayo ngenyanga edluleyo okukhomba ukuthi abantu abasayi kugejelwa ukufa. Ingcishi zenhlanganiso Amnesty International zithi lokhu kwamukelekile ngoba isigwebo lesi siphambana namalungelo oluntu. Lokhu kukhulunywe unkosikazi Nokholo Matshazi emele iAmnesty International.
Sikhuthaza umongameli welizwe ukuthi aqakathekise isinqumo lesi, asayine ngesikhathi kungekhatshana. Njalo wonke abagwetshelwe ukufa baguqulelwe izigwebo zabo kube ngezeminyaka. Isigwebo sokufa siveza ulunya, udlakela, njalo sehlisa isithunzi salowo ogwetshiweyo. Isigwebo lesi kasifuneki emhlabeni wonke jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi umthetho lo ufanele ngoba laye kasithandi lesi sigwebo njengoba wake wasithola ngesikhathi sombango welizwe labamhlophe. Elezimbabwe lagcina ukwethulela abantu lesisigwebo ngomnyaka ka-2006, njalo okwamanje akula muntu osethe wathatha umsebenzi lowo. Iningi lisithi kumele kube lendlela zokuthi abantu abadala amacala bejeziswe ezifana lesigwebo sokudilikelwa lijele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abalobulili obungachaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be Me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ube mukele. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi, njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyilesbhethi, oyinkazana, ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa yekholishini yabo yamphatha kabi kakhulu mina, ngoba ingagcina ngibanjwa imikhuhlane yehliziyo, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlule kubuyamukeleke emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Lo mntwana edlula umkhethi nezihlobo ziyikhethi linjela ukuthi abazophila njani. Kwakunzima kini bazi ngathi noprogram ngizoma lo mntanami nomtshado wangokuphela ukufundisa baphela izihlobo zami ngathi manini kancane. Kumele umntanami ngoba nxa umntana mehla kumkhonza ukuthi mama lo ngimekele ukumbela umntana uthi mama lo uzakulalibelwa bani.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa uswela ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ubona ngani ama church yiyo instigator mbe ya promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTI. I-acceptance khonokhani ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyaba kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khonokhana kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Matongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usola udlakela lobandlululo olujonge ama key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo, ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakubindezela ngitsho le mabandleni okholo. Akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka esifela umuntu ukuthi akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyarazi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me, ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi, ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi, singakhangelani phansi, sonke singabantu, singabi lodlame, singabi lenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabadleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathintambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Iofisi yenhloko kahulumende weIsrael umnumzana Benjamin Netanyahu namhla ithe ibutho lelizwe lakhe lizahlala likhona leSyria endaweni eseduzane leGolan Heights eyibuffer zone kuze kube lesiqiniseko sokuthi bavikelekile. Ibutho leli ligxile kuleyo ndawo kulandela ukugenqulwa kwakalowo wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad. Iofisi le ithi ayisoze ivumele amaqembu e-jihad egcwala kuleyo indawo esethusela abantu be-Israel njengalokho okwenzakalayo ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usephiwe inhlonipho yokuba ngowesilisa olohlonzi kulomnyaka i-Person of the Year yi-Times Magazine okungokwesibili. Njalo uchaya insimbi lamuhla ekuseni eNew York Exchange njengesiko lalokho. Umnumzana Trump wamukele ngenjabulo linhlonipho ebiqondiswe kunqobeni kwakhe kukhetho, kubika abezindaba be-Associated Press. Abanye abamukela inhlonipho efanayo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umqondisi wenkampani yeMeta umnumzana Mark Zuckerberg, upapa weRoma uPope Francis lomongameli Volodymyr Zelensky weUkraine. Uhlandla lethu lengxoxo mpikiswano lamuhla sihlaziya isimo sokunanzwa kwamalungelo oluntu elizweni ngemva kokuba eleZimbabwe seliqanjwe njengelinye lamazwe angahloniphi ilungelo loluntu. Kuphenyo olusanda ukuqhutshwa inhlanganiso yeCivicus kunanzwa usuku lweInternational Human Rights Day kuthange. Phezu kwalokho inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights layo ithe ikhathazekile ngokwephulwa amahlayana kwamalungelo abantu elizweni. Lanxa ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lonyaka kube lentuthuko ekuhlonipheni lelo lungelo elizweni. Kambe ngempela liyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Sixoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo kubandla le-CCC njalo engusenetha endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF eMathebeleland South onguye umqalisiziba.
Inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa ngabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU-PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lihla. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma nizana yitho ezingabe sezikhonza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yimizwe eningananziyo ngathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina zeza leZANU-PF sasiwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyasusiya kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhuluma ngakho kuliqiniso yini. Uzafumana nje ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingqobe isikuwe Nomzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayisaba besezweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo. Ngiphinde ngithathe isikhathi este abamaloya amela ama human rights eZimbabwe ilungile labantu ukuthi hayibo ilizwe lakithi lisasemuva kakhulu alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-security lapho kuzabharantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa kodwa sibona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengobona kwakhe akubona ngelihlo lakhe okuyibona ngangiwadilisisa zakumanje ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhayela ukufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo kodwa abantu bomuntu abasuka bayibange ukuthi babefuna ukuthi bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke lobumoya kodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu ngasebebophisana bebodwa ngalo babe sebefaka ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutsheye ukuthi khona bayindezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi. Ngenzela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelungelisele kuye bani ngelisa bathinthini. Bona bona bekwabakhamela amasayithi akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla umuntu ufanta athole isikole isekelo elivela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu sengiqamula eZimbabwe yiniyazasethethina yiniyazasethethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona ineseke yama yamelela umuntu wewanda lezantrepe uma sethe waba le program okuthi bayama laphana bathi ye siyamdifenda ikhona i-situation enjani thina esikhona kubanda lezantrepe sifuna uhulumende ezame kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamela abantu bezanokudeka enkwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo abantu bezalo bazahlukunyezwa ngubani. I-Afrika Union ngemhlubulo wethu we-SADC wakhuluma nezimbabwe ukuthi bakhe bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iprinsha ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu ngakubona kunaukuthi khona kuvela kusebenzi bese ngikuyindaba yama-sanctions mina atingile themba lokuthi abantu labamele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu bezalo phela akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC bengesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila ama-orange countries akhuluma laba abatshele ukuthi lingena endani erongo yikhupha lama-sanctions njalo ama-sanctions lawa akusuwo ma-sanctions eZimbabwe mhlambe ngaba ama-sanctions eZimbabwe njani wona kuma-individuals amabizo abantu jese ukuthi khona labo bantu babayenza ukurongo kwaseZimbabwe i-corruption yeyama-sanctions kwathi ama-diamond ngathengiswa ngama-sanctions kathi angalawo ma-diamond nxa engathengiswa yikho ngingakutsho ukuthi indaba yama-sanctions asebesithiwe akusithe esabiza ama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kathesi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuyangaphi konke lokhu ama-truck adlule emabhoda ehamba ayangaphi nxaku yama-sanctions izanop f ile ngobhi emazambikwe so kathesi thina sesihlela yemizanop f ingena emazweni amanye efuna ukulungisa kwesifuna ukuthi kulungise ilizwe nakithi laseZimbabwe umfowethu Malaki kathi ehlale ethi ecabange or ebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi opportunity kuphele samasanjini siyabonga.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South njalo engusenator obexoxa ecingweni le-Studio 7 endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla le-ZANU-PF khona le njalo eMathebeleland South. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden namuhla wesule izigwebo zabantu abayinkulungwane elengxenye i-1500 abadala amacala amancane achiyeneyo. Abantu laba babotshwa ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 baphika basebekhululwa ukuthi bayiqedisela izigwebo zabo ngekhaya. Umongameli Biden uphinde waxolela njalo amacala abantu abangamachumi phose amane i-39. Uthethe inyathelo elifanayo kunsukwana ezedluleyo, waxolela indodana yakhe uHunter, yena obeselinde ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elecala lokwehluleka ukuhlawula imithelo kanye lelokuthenga umbhobho ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai.
Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi ningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yibo abagcwele emajele yona lawa. Ama-white collar crimes bakuma-minimum security prisons benza izinto ezilula nje. Ma ungatshontsha imali eningi ongayenza amacala uthathe isigidi lesigidi zemali, ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ithengisi isidakamizi or something like that. So khonokho akuyenzileyo ukuphadona or ukuyekelela abantu laba for ama-commutations ama-sentence abo is very very helpful ngoba labo bangangena etilongweni bala ama-programs angangithwaya bancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma esalele esikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayayekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonokho it's just ama-crimes anje engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe, uthini ngalokho?
Njengobaba, I don't blame him. Ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world, bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye ngoba babe expecta ngathi abantu abaduzane inkosi uJesu Christ. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika iphadona ayenzileyo kuHunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenzwa ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi he has to take it on his chin ephonga ukuqhubeka ehambe ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho mina ngiyathi ha he did the correct thing. Local power yangkhona ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yitshona njani basakazi? Bantu bakithi, into ehluphayo elizweni lakithi inye, asinazo inkokheli eziqotho eziphikisayo. Lingabheka ngale koMozambique, zinkokheli eziqotho. Sisaze siyothola utshintsho elizweni lakithi, nyakana sathola inkokheli eziqotho. Lezi nkokheli esinazo ezithi ziyaphikisa, hayi akula nkokheli lapha ikudlala ngabantu lapha. Ungeke uthi ucabanga ukuba inkokheli yeqembu eliphikisayo elizwe lakithi, kodwa ucabange ukuthi ilizwe uzaliphakelwa njengeplate, uphakelwa ipapa. Ungeke kwenzeke lokho. Ungeke uthi wena uzaba liqembu eliphikisayo uthanda i-comfort zone, ikudlala ngabantu lokho.
Siyabingelela, siyabonga. Umbuzo enginawo ngokuthi uHulumeni Ncube lo Sengezo Tshabangu bangabantu besintwini besihlaza kangaka besenza amampunge bacabanga ukuthi bayini, ngoba vele ngabe bayahlangana bebe yinto eyodwa ngoba bazimvila zanhlabanye bayinto yezanu, bayi-ejenti yezanu bonke bobabili. Bengathoni besikhohlisa bede bazakwenza inkantolo. Inkantolo kabani? Inkantolo yezanu kuyadlala ngabantu ukuthi Tshabangu amacele, amacele aphikisa ubani? Bayizanu nje. USimon Ncube kabe nguminista wezanu nje. USengezo Tshabangu ayishanyele shanyele le i-headquarters yezanu behlukane labantu. Vele kahle kahle into yabo nje labo nje kuzwa nje igama lokuthi Sengezo Tshabangu ukuthi Mncube kuyasinyanyisa nje into yeZimbabwe nje injoba injalo nxa abantu abangamahaka bafuna ukudla okungaphiliyo abanjengabo ukuthi Mncube labo Sengezo Tshabangu bebulala abantu beZimbabwe bafana nentwala ukuthi bancele igazi labantu abavele sebezikhathalela abantu beZimbabwe behlupheka behlutshwa indlala behlutshwa isomiso since 1980 bangawasenzela amampunge thina basinyanyisa.
Studio 7, Studio 7, ambingelele, ngumzodla na umpofu, jayla, bayi bantu, bayi bantu. La bantu weza nukike, faba jonji kolide. Unganja nde maza weza kwa ngapande wa maza tatwe, zibuye, back to Zimbabwe. Nisiza wanda basupega ya odungu simu kwako. Ungaba kanjani, ya bonga.
Yebo, Studio 7, njani, haime nanje. Angazi ukuthi why lokho kukhulunywa ngabantu singeke sizwe nje, kodwa hhayi sizwe imibono yenu kwenzeke ukuthi nokuthi ngale nto ebeniyikhulumile anilandeleli, kuyakhulunywa nje kuphaphele emoyeni, sazakhulunywa okunye imibono yabantu bayikhulume nje kuphelele emoyeni.
Estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli, uChamisa sewaqhuza ukunyawo abalandeli bakho enindebele omfo kaSondumba. Abasela direction ngangibahlala mbatshela mina ngisithi kona uChamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene la lekhethweni? Khokhelweni uqhuzukile.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho kusithumela yeni imbono kunombolo ezithi +12 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +12 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku-WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Leyi balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Ningakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esicubungula ukuphathelane lokuqeda ukuhlukuluzana ngobulili, i-gender-based violence. Sikhangela ukuthi umkhankaso lo uqhutshiwe kuyona le iviki. Lolo luyabe luluhlelo lwe-Women's Round Table olulandela lona lolo. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.